Ngombono wami mina lento kumele sibheke kathathu ngathi kuma engizwa amathathu ngoba kumele sisaze ukuqaleni ukuthi umnanga ngumuntu ongumuntu osebenza esithu umuntu working shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazi la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kusihle izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile kanti usesesaba ngokuthi ayethambe ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfake embusweni namasosha ma sithi siyakhangela ngey'ntu nje ezisemaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasosha asemtshelele ukuthi hhayi ngilokhu ngeke ukwenza asisuze sikuvo kubuye futhi kwenzakale ukuthi hhayi ngempela uqinisile sibili akasafoni kumbe uyafuna so singawukhangela ngendlela eziningi
engaphumela egcekeni ubona abanye bakhe bekwamuke lalokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwane
ungathi uyakubhekisisa usenkingeni la njengoba befakele uthe embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa vela umsekelo wakhe uwabukhembo mohade ekhuluma esithi hhayi ngizomsekela
ngubani omunye abangamfoxela phambili ukuthi ancintise
amandla ezami kathesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamabutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bezibambabamba lapho imitshina laleni ukuthi izani iwine lanxa abantu belokhu behlala bezisola ukuthi ayiwine ngakho-ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uchiwe iphawa yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa ma sithi uyabheka isisu uzobona ukuthi kulo ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa asikhathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi ngishiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi ha uchiwenga ngeke abusi kodwa ma sibhekisisa kathesi ngibona sengathi bazofaka yena bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from i-engile esingathi ngamasikileni ukuthi angathatha kunekusisaba laye ngoba kulokulwisisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezalo leyani sithi yilacoste.